uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko lababencedisa abebizwa ngokuthi ngoshimbuyilo olwenziwa ngabogatsha lwezomvikela luqale mhlaka 16 wayonale inyanga kanhlangula. Lapha abafuna ukubhalisa babikwa kumele bathathe incwadi zokwenza lokhu emahofisini awenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko lasezinkambeni zabebutho. Omunye owabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZimbabwe People's Revolutionary Army ZIPRA, umnumzana Buster Makhwizi uthi emangeni wabo kubhalisa eGwanda.
Phakathi kohlelo lolu esiluphetheyo ekudwini kulezi nsuku olokurejista abancedisa empini, ama-non-combatants, ama-war collaborators, lama-resultees and detainees, sekusiba khona imbiko esiyitholayo yokuhlelo lolu sebeluthatha ngoluhlu lwezombangazwe wamabandla. So kwangazathi abanye bathi bona abantu sebevalelwa ngaphandle ngesizathu sokuthi iZANU-PF iyo esisiba prominent ezintweni zonke ekwenzeni.
Uqhubeke sithi okwamanje basazama ukucubungula udaba lolu abaza kuthola kulolu phenyo baza kwazisa inkokheli ekhuthaza abanye babo ukuthi bayibhalisa,
ngoba kukhona abanye abafuna ukuzenzisa babe sebethatha into leyi bayenze eZANU-PF. Kayisiyo yenhlanganiso yeZANU-PF, ngeyombangazwe abantu abalwa empini bemzabalazo waseZimbabwe owagcina ngo-1980. Sigcina khonapho.
Enye ingcitshi wezombusazwe umnumzana Tatiwa Sithole uyasola ukuqhutshwa kwalolu hlelo khathesi sithi uhulumende ukhanya esefuna ukulusebenzisa ukukhankasela ukhetho.
Into yokuthi uhulumende selokhu enika laba balu impe okuthiwa ngamaoveti imali, siyibona ngazathi into engasalunganga. Into le sokungani sifuna ukuyenza kube into yepolitikizi, ngoba abantu laba sebehlala bebonga kokuphela. Sikwazi ukuthi bake banikwe enye imali labana kuthiwa bebonga, kathesi sokuthiwa bevetwe futhi ukuze bephiwe imali yokuthiwa bebongwe ukuthi balu impe. Kodwa asisho ukuthi bengaphiwe imali, but sebelokhu bephiwe imali nguhulumende ukuze akwanise ukuba busa lokuba ncindezela ukuthi bevotele iZANU. Khanya sokuyinto yeZANU le.
Ngasinelisa ngokukhuluma lomphathintambo wezokuvikelwa kwelizwe unkosikazi Opha Mtshinguri Tashiri ukuthi bangaki asebebhalise amabizo. Uhlelo lokubhalisa lolu lwenziwa phansi komthetho oweVeterans of the Liberation Struggle Act. Abantu kumele babhalise amabizo abo kusiyafika mhlaka 16 Ntulikazi lonyaka. Abazaphumelela bazathiwa imali zamapension, ukwelatshwa kungenambhadalo lokubhadalela indleko yesikolo yabantu ababo. Abantu laba bazaphiwa njalo amasimu lokungeniswa kwezinye inhlelo zikahulumende zizomnotho lokuthuthukiswa kwenhlalakahle yabo. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.